Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 27 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulomsekeli weZanu PF osekhweze isicelo enkantolo ye High Court esithi owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukwere kumele avinje ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi azancintisa kukhetho elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethiweyo. Kumele ayecitshise amagama awo kungakedluli usuku lwanamuhla nxa engafuni ukungena enkingeni. Sile ngxoxo lomunye wabantu laba yena othi kaka utholi umbiko we-Triple C. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla leZanu PF osekhweze udaba e-High Court ecela ukuthi linkantolo ivimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoba esithi ibizo lakhe alikho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Inkundla yeZim Life ibika ukuba uMamangala uMnumzana Lovedale Mangwana oligqwetha ufuna uKasukwere aliswe ukuncintisa ngoba esithi uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months ephandle kwelizwe khona athi kumemuka ilungelo lokuphatheka kukhetho ngokomthetho we-Electoral Act. Kodwa igqwetha likaKasukwere lithi imizamo le kayisoze iphumelele. UKasukwere uhlala kwele South Africa lapho afohle wabalekela khona ngesikhathi yamabutho egenqula uhulumende kaMui uRobert Mugabe ngo-2017. Kodwa useke waphenduka elizweni wamiswa enkantolo esetheswa amacala kepha wafunyanwa emsulwa. UKasukwere ungomunye wabantu abalitshumi lanye 11 ababhalisele ukuncintisa kukhetho lukamongameli abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZanu PF lo mkhokheli we-Triple C uMnumzana Nelson Chamisa. Ibandla leZanu PF likhanya lizama ngazo zonke indlela ukumvimba nanku leziphathamandla zalo zithi uzabotshwa engavele elugxobe eZimbabwe ngoba elamacala ameleleyo awadala ngesikhathi engumphathintambo kuhulumende kaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo uMnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe.
Kuyisimanga lokhu babuNkomo ukuthi sibona uMnumzana uKasukwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho. Kwaba khona isikhathi uKasukwere lapho esambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi usengabuya eZimbabwe aphinde ahambe lapho afuna khona santando njengaso zonke isizalwane seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ufuna ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukasukwele la njengecitizen yeZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisa ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engayi South Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elilizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesis isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli
bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezano ukasukwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho
ngendlela osekuvuke umbhejezana ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizweni leZimbabwe ngenxa yokumemezela kwakasukwere ukuthi yena osefuna ukuthi angenele ekhethweni ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho ngoba umnumzana omnankagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe kodwa-ke ukasukwere ngenxa yokuthi baya zana bona kusuka ngezikhathi zabo besasekuzala ubonke ngesikhathi sikamgabe bayazelana ama weaknesses yabo so ngibona ngathi ukasukwere bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi ungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability ukuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota ukuthi ukasukwere ngawuwina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho kodwa-ke ngibona ngathi ukungenelela kukasukwere kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divider ama-voters kuzalu p f ngoba abaningi bazagcina sebewela kukasukwere
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kazulu futhi ulandela ezombusaswe sixoxela ye ekwelebhilithane ibandla le-Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa e-nomination court ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo elimele kodwa wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwo akhethwe ngabantu kumele ayecitshisa amagama awo usuku lwanamuhla lungakedluli nxa engafuni ukubotshwa abantu laba bangamashumi amane lanye 41 ukubhalisa kwabo phezu kwalabo ababhaliswe libandla labo kutsho ukuthi endaweni lezi kulamalunga e-Triple C amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo efuna isikhundla esifanayo kundawo inye ngayinye okutsho okuyinto esike yadala ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kalula lapho okuke kwaba lesimo esifanayo kukhetho olwedluleyo isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fadzai Mahere ubethe yabasolwa ngamagama wabaxwayisa ukuthi bayecitshisa amagama abo kungakedlula amahola ngamashumi amabili lane 24 hours kusukela izolo ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamalunga ephalamende bangamashumi amabili kuthi ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamakhansila bona bangamashumi amabili lanye 21 uMahere uthi babikela iZimbabwe Electoral Commission kodwa ayikathathi amanyathelo futhi uthi bamangala lasemapholiseni i-Triple C ithi abantu laba basetshenziswa liqembu elisekela ibandla leZANU-PF elibikwa likhokhelwa ngama-CIO elefaz ngenjongo yokwehlukanisa amavoti e-Triple C ukuze kunqobe iZANU-PF kodwa abefazi baya kulandula lokhu sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours kunyizwa abanye sebefuna ukuya withdrawa asikabi lamabizo athile thina siqale satshela iZek ngeconfusion le abayiyekela bebhalisa abantu ngeparty yethu lesimbuli yethu iZek ithule ngoba iZek yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa electoral court yikho ke sesiphaphile i 24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke i 24 hours ithe ngcenye umuntu uzakuzwa umnembetha umnembeza ehambe eyezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa isuspension 5 years engavunyelwa ukuvota nje lokwenza enyinto eyama election yikho ke lokho esibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina sifuna ukulwa lama citizens ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti.
Kungadlula i-24 hours leyo belokhe bengacitshisanga amabizo abo, lizathatha manyathelo bani?
Bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona. Bangabotshwa ke sebeyizibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba sinobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss njalo lama signatories yethu wonke elizweni lonke sebe sayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa. Sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hachi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu babona ke ukuthi sesibavalele sibavalele ngaphandle labo befuna ukusidiliza kakhulu laba abahamba lefazi basebethenga abanye abantu abangazange babe ngama candidate ama candidate asayinelwa ngama designated officers lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu yikho ke balomnyama omkhulu kungani ingidi elunyiweyo ngaphiyatsha ngoba bazachiya abatwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years thina sithi mahlabe zulu ipolitics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze ipolitics kuhle labe izigulamkhuba ngabantu abalabatwana amanye ngamaprofessionals batsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambe njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga. Ngalokho siyabaxwayisa ukuthi if 24 hours ingakakwani abahambe baye withdraw abazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama-convicted person sebekhulile.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lomunye okuthiwa ileli bandla ugila imikhuba obhalisele ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wephumula edalele parlamente umnumzana Albert Mhlanga.
Engingakutho yikuthi abazange bengitsho futhi ngiyidithrowe into enginanzeleleyo ukuthi babeke i-adjeti yesikali. So njengoba i-process sasizenza for a long time kungasoprocess eyodwa angeke mphendule ngoba mna abangangitsheli lokho engubala kumidiya i-padjeti yasifundisa ukuthi isebekwa kumidiya but iyiphendule khona yibo abayiphendulayo akuyikuthi ngabantu abaqokela ezi-persons hayi lapho bengizabaphendula futhi into zepati kazisaswa e-public e-process esiyenzayo siyipati futhi kuthiwa internal process
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona ukuthiwa akumelanga ube lapho khona njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limele iphumula lelibandla linye uthini
usuza ngeza ngikhulume kabanzi kodwa vele amaforms wona lana ama-nomination forms safila sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke so iparti kasasazisanga ukuthi abaphuma lapho i-consit ukuthi ami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engathina ngiwabona ku-nomination form
ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethu le
akambelani bandla selemaveli ngaselemoyeni shuwa kambe la mahofisi sikhona pha sitshona siseduzane sibonana sithole sisonke ku-training sisonke sazibe ngaselemoyeni a
lo ngumnumzana Albert Mhlanga othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalele ephalamende emele ibandla le-Triple C lanxa nje leli bandla lisithi ugila imikhuba ngoba ayisuye okhethwe ngabasekeli bebandla. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni we-cricket. Elama Chevrons ngemva kokubhaxabula iqembu leMelika ngama runs angu 304 eHarare izolo. Umdlalo lo ngowama group stages owe World Cup qualifiers. INews Day yona ithi umkhokheli webandla leTriple C umnumzana Nelson Jamisa uthi umumo okhona elizweni awulungelanga ukhetho olukhululekileyo futhi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyisehluleki. Soku isikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7 ninjani? Studio 7 kulabo baba bayithu abakhulumayo lapha. Ngingajoni ngitho baba bayithu. Ulofikile Mbalula lo Gawule. Sicela behloniphe. Njengombalula yena kasihloniphe to the last. Ubona sibulawa kangaka eSouth Africa kusenzwa yonke inyakanyaka phezu kwabantu beZimbabwe. Ayokhuluma ukuthi uMnangagwa usenze ngcono. Umbalula kasihloniphe. Uhlulekile yena ezakhe izikhundla lapha eSouth Africa. Behamba bemkhupha lapha lalapha. Kateza kusazakala ukuthi uyini. Akasihloniphe sikulumbalula. Babhizi lokho befaka amapolisa abagcwele ejubheka amapolisa amanye awusakwazi ukuthi lipolisa kumbe ngulokhu uze ngumantshingelane awusakwazi ngumuntu uyazingela inyamazana kumbe kuyini. Bafakele ama-foreigners ukuthi abantu babamba ama-foreigners but uthi eZimbabwe kuright uMnangagwa uyalungisa. Umbalula kasihloniphe. Nalowo gawulelo ukhuluma ngempi ye-Ukraine le-Russia into efika izolo uthi yeyo isiZimbabwe angabo sijwayela kubi ugawule kakhuluma into azaziyo kunini iZimbabwe ihlupheke sehlule ukuvusa ikhanda kunini sibamba ama-trillion iphephe eliyi-1 elingathengi i-chapise esitolo la manje sokubuyele futhi du uthi iZimbabwe iyalunga ilungane ugawule ngabo sijwayela kubi la angasijwayeli kubi sibili lo baba lo
bathakazi nani balaleli be-Studio 7 ngofela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elupane ekana waze waphosisa ugawule badlwabha waze waphosisa akusimangalayo ukuphosisa straight ma engathi yena i-corona yaphazamisa umnotho wasezimbabwe i-Ukraine iphazamise umnotho wezimbabwe ngoba le corona ne-Ukraine into zayizolo wena Mnangagwa nalo ugawule wakho into zayizolo le i-corona ne-Ukraine ongathi ziphazamise umnotho wezimbabwe umnotho wezimbabwe kade waphazamise umnotho wezimbabwe kade nawudla nawukade nawukruquluza gawula nawufaka emapoketini enu lithi umnotho wezimbabwe uphazamiswe i-corona ne-Ukraine akubheke South Africa kunjani iSouth Africa namanye noma izinto zintengantenga kodwa ingcono kakhulu kuneZimbabwe iZimbabwe phela lapho akuseyilizwe sokuyidesert lina eselihuquluze umnotho wakhona lawufake emapoketini enu nadla nazifakele emapoketini enu uthi abantu sebekhweza izinto wona gawula ngoba abantu nezitolo eziyi-100
bama besho abantu becholojo bathu nezitolo ezi 100 ezakho izitolo wena abantu bachaja njani zichiphile kunezinye izitolo yini khona lapho echolojo
Salibingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona sibingelela abalale lomsakazo kadanisa kakhulu ukuzwa ama leaders eAfrica ecekela phansi amaZimbabwean ngikhuluma phezwe inkulumo engizwe ikhulunywa ngu Minister of South Africa ufikile Mbalula ukuthi uthi abantu beopposition akumelanga bephikisizane ngoba sebe izichashalala zeAmerica okundumaza kakhulu ukuthi uMbalula uyalibona usizo olukhona la eSouth Africa ngamaZimbabwean ahlukunyezwa igovernment yakhe laye futhi uMbalula nalo amaZimbabwean amanyele 10 years esebenza khona la eSouth Africa amaphepha amele kitchwe i-government yakhe bayehlule kubalungisela amaphepha lo muntu angasebenza 5 years elizweni engalacala kumele peace citizenship but i-government yakhe nalo uMbalula onguyothi ochamisa bayizicashalala ze-America kumele bayekele izane ibuse wehlulekile ukuhamba ngomthetho enikeza amaZimbabwe ifanelo zabo ezama ID kumbe nje i-permit ukuthi bakhululeke bababopha every day bebachisela ngamathaya bebafomele ama-operation dudu lama Africa yes Zimbabwe this Zimbabwe that engathi babona usizo lokuse Zimbabwe end of the day bajika futhi bona bathi izano PF ibusi donki ziphuma impondo so bachaza ukuthi amaZimbabwe mina shonephi umbuzo nje ukuthi ngabe kuyeza ukuthi umbhalo lephendula amaZimbabwe ukuthi ufuna amaZimbabwe ahlukunyezwe izano ukuze kube nini ngoba lawo labo beyiNC behluleli wakhusela amaZimbabwe
Simona Studio 7 njani lo wonke basakazi mina ngokulawayo ufuna ukukhuluma ngombhalula umbhalula sicela kahloniphe eZimbabwe sicela sihloniphe ufuna khona ukuthi abantu abelokuthisa abantu bethu ngamathaya yikho abakujabule abantu beSouth Africa ukuthi abantu bethu babefaka amathaya bechisa bethele petrol bechisa ukuthi basilungisele ilizwe labafuni bafuna sibe sichiswa abantu bethu bebhepha khona beSouth Africa umbhalula sicela sihloniphe nxa esizwa amazwana
Salbonani, Studio 7, Dinjani. Ngiyacela, shuwa sesirojwe kakhulu, sesirojwe kakhulu. Ngilow president omnanga kwa into oyikhuluma. Angeke yafa, yenzakala. Siyacela shuwa mina engikhulumayo ngilapha endaweni eSouth Africa. So ngicela bonke abavoti esikhona kule ndawo eSouth Africa. Asambeni siyevota. Njalo sivotele elinye. Iphathi le engachamisa ngiyacela kakhulu ukuthi mina ngokwasimkhupheni sike sifake ichamisa sibone ukuthi yena uzasiphathelani ba ngoba sesihluphekile kakhulu mina ekhaya khona ngale ngisuke endaweni yasenkaya kwa-12 kunzima kunzima kakhulu kukhle ngazalwa amanzi sikhamba vele ama-kilometers amakhulu kakhulu konke sicela izibhorane sicela izibhorane ayiziyabuya sokuze kunanamhlanje kukhe esidubeka ngamanzi sesithwele nzima bakithi sesithwele nzima kakhulu khamizi lakhona mpukoli kunzima hlezi vele sihlupheka singama-foreigner sihluphe so sicela ukuthi asambeni siyakhupha lowo muntu akade ekhuluma esithi obusayo sokukhanya ukuthi uzawo ade phomba ukukhuluma nje ade phomba ukwenza into engayisiyo vele engasoze yafa yayenza bani nangoko uyaphuma noma kutheni kulolu khetho lolo nyaka ngiyabona
Studio 7 amagumba manomhlaba asiphileni bantu benkosi hhayi ngihlala edabeni mina ngikhathazwa ngamazwi kwaMbalula uma nayo yena esihlaleli kahle eSouth Africa thina abahlali beZimbabwe sithwele nzima kangaka ukubona njani ukuphila kwethu ngapha enezeneli embuluza nje izane sithwele senzima kangaka yena embuluza kangaka ufuna sike abantu behlale bezigcila zeSouth Africa khona ngale yiko okujabulelayo ukuthi kungangene iqembu lizatshintsha isimo abantu laba abalamaplazi ngapha eZimbabwe ngapha yikho befuna kuhlale kunje kusihlupheka asiyahlupheka mani kodwa umuntu onjengombaluleko womana kanjani khuluma nje umuntu obona abadliwunga abaphila komunye umhlaba phela umuntu odliwunga sebesilaye khona apha ephila komunye umhleni ephile komunye umhlaba ungasiwo lwesikiwo umuntu angakuyenzeni sikwaye sibubonayo thina bahlali bakhona
bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho mlaleli kunombolo ezithi +1 202 0818 465 0318. Kwezemelika, owesilisa owadubula wabulala abantu abahlanu nyakenye endaweni yokunathela eColorado Springs ugwetshwe udilikajele izolo ngemva kokuvuma amacala akhe. Anderson Lee Aldridge uvume njalo amacala okuzama ukubulala abantu abangamashumi amane lasithupha 46. Kanye lamanye amabili awukuhlasela abantu abathize efuqwa yinzondo okulicala elisukela ekuthini indawo ayihlaselayo le kwakuyi-night club egcwala abantu abayizitabane. Izihlobo zalabo ababulawayo ziphiwe ithuba lokukhuluma enkantolo zachaza umsolwa njengenunu, kodwa ukhona omunye othe uyamxolela. Kubike i-Associated Press, ngo-2016 kulomunye futhi umsola owahlasela i-night club yezitabane eFlorida ngompopo wabulala abantu abangamashumi phose amahlanu 49. Sixoxele umnumzana Tim Moringayi olandela ezombusazwe elilunga le-TCCC eMelika.
Sibone ufana lo egwetshwa nge-life sentence after life sentence ngendaba zakhe zona lezo ezokulala abantu be-LGBTQ lapha. Siyakwazi ukuthi vele abantu abanjalo le yindaba ye-Colorado, kwakulomunye wabo wabulalayo in Orlando. So sibona ngathi sokuyi-trend nje ukuthi ma umuntu ezonda abantu lezinto abaziyenzayo ungamthatha into yangkhona ezandleni zakhe and then abulala abantu. Akumelanga kube njalo ngoba siyakwazi ukuthi lapha eMelika kuyavunyezwa khonokho ukuba uziyenzela izinto zakho and akula lokukhetha lokuthi hayi laba bazabotshwa basoze bebotshwe ngoba bayenze izinto ezinje.
Udaba lwemibhobho luyahlupha eMelika, lwehlukanisa abantu ama-Republicans ale ama-Democrats ale kavumelana ukuthi kumele lulungisiswe njani ukuze kuqedwe ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Lokhu ubona lungalungisiswa njani?
Indaba yemibhobho le isihluphile eMelika ngoba kathesi sesibona ama-governor lawo sebesithi akusadingwa ukuthi ube le-license or i-training ekuthi ube lo mbhobho. Ungakwanisa ukuye zihambe uyozithengela ngakuthiwa uthenga isinkwa ngoba bathi ama-Republican it's a Second Amendment thing. But into emangalisayo is siyabona ilizwe elinjenge-Switzerland, umuntu wonke eSwitzerland uphuma lo mbhobho after their service elokhuzeni ku-army. Into yangkhona is different ngoba lapha siyakwazi ukuthi abantu abangazake baye in a disciplined area or ukufundiswa ukusebenzisa umbhobho wangkhona lokuthi bakhangele ukuthi ingqondo zabo aguli or ba-elemental state enjani. Yikho kuyenza ukuthi amazwe anjenge-Switzerland ancedakale kungabi laba mass shootings. Lapha eAmerica noma ule problem engathiwa mental or ongezwa kuhle akulandaba khonokho, imali yakho phambili you can go uzithengele umbhobho. So ama-mass shootings angathiwa hhayi azaqhubeka phambili ngoba kathesi siyabona ama-states amaningi agovernwa ngama-Republican governments sebekhipha noma ama-restrictions ayekhona kudala ngoba kudala babeyenza i-background check bekhangele ukuthi ufanele ube lo mbhobho yini or no. And imbhobho yangkhona basebenzisa imbhobho esetshenziswa ezimpini. Yikho okungathiwa kuyaphambanisana labo lama-Democrats ngoba ama-Democrats athi hayi umbhobho kumele uthengiswe but kumele babe le mbhobho engathiwa mincane engabulala abantu abaningi enjengale eyenza ama-mass shootings. So ukuthi indaba le izaphela njani, mina I think the best thing ukuthi abantu bahambe for mental training, bahambe futhi kuma-gun regulated firearms control, bayefundiswa konke lokho ukuthi hhayi umbhobho awukwanisi ukudlala nawo and you need to be very careful.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe njalo lilunga lebandla le-Triple C. Kwanele mthwakazi olivalelisayo. Nguntungamilinkomo, asidibaneni njalo kwezekuseni kusasa. Itshone kuhle.